So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalipuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 3 zivandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kule mbiko yokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll aluhlelwanga kahle.
Nga ukuqilibezela kungazange kuphele abantu bengakhululekanga i-voters roll ingekho kuthi ukuthi vele ukhetho lwakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa izitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex.
Vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama vendors, isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwele Melika.
Abantwana abanakuba violated ukudlwe ngulwa or being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti i-voters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo, njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethi Mbatshelu isiveze amagama amaningi alenombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumelelo yakhona futhi izafana lazo nalezi zihlala ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele izinto zingenziwanga ngendlela abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase i-voters roll ingekho kuthi ukuthi vele ukhetho lwakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambi kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala indaba esegudini ngomva kokhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikaMgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapha. So yona leyana into yalana nxa ingazange ilungiswe iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mina yake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonokuthana ngabe even ingaze yenziwe njani i-voters roll, abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza i-voters roll ngendlela lo baphume embuso. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka ikugcina sokusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesingisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phana ukuthi abantu uzulu njakasuku mathi sesidinywa sisala ndaba lokuthi voters roll ikhona kumbe ingayikho, kodwa sesisala khona lokho ukube lokho sibuswa ngevoters roll manipulatory and stuff.
Siyabona ukubana sekulembiko esiphumile embalwa ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti voters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokhu? Akusoze kube yiyona indaba egudwini ngemva kokhetho?
Inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisayo bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasibenzeni khona. Omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa ufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla. Yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla. Kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa yamabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe baye contesta bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away. Mbona ngathi ungabe kuyi message enhle kakhulu engaba lesisindo
futhi. Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID 19 labana kukhulunywa kuthiwa sidikhonjise i-CBD abantu kabayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. Sithi council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo i-city council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile market yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokitshini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market siphelile khonapha ku-February March. So ngibunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni nekuvukeleni loku behamba uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibile sizintandane sizihlalile sizoda sijova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona ukuze ukuthi council ibambane lathi sakwanisa ukuthi sinikeleni sakwanisa ukuthi siyakheleyo market. Kodwa okunye loko ukuthi singathola noma sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo. ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelo kuze sibe formalized sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga sizesikhangela njalo lakhona ukuregister ama-companies kule ndaba leyi esegudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste amakhampani abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bebodwa so ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva abantu bengakwanisi lokuthi berejiste amakhampani abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust sokulo mthetho lo omutsha ozavunywa nguhulumende osegudini olokhu khulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa so ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi labangani bethu bona laba basinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngukhosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. ELeBotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitsha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitsha ukuchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube le ncwadi ezeneleyo ezinikeza bahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumi samapholisa kwele Botswana umzana Niye Bakali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengela bazali njalo bengela ncwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda kudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngela bazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ukuchaphisa abantwana imngcele. Umnumzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitsha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo iKhisimusi kumele avela budget aba-apply amapassport a-applyele logogo kumbe lalogci nabantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitsha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGaborone umzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu obulakho wafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni mabesindlini bona njengomzali ungekho eduze so kuningi abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa opinga abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini.
Ele Botswana lithi lizaqhubeka liqinisa umthetho wenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga, uqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union, kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye izikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe, ngoba abanye abantwana betshiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labor. Ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abothiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele weskwekwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndivuka njani maZimbabwe amasisondela ku-2023 sesisondele lapho sikhangelela khona ukukhululeka njengabantu bakweZimbabwe sokufuna sisebenze kanzima sikhiphele kuhulumende asilamsebenzi sizihlalele emakhaya kakulanga ukuthi imisebenzi ifawula kuphela ifawula kuphela. Abantu bakweZimbabwe sebethitha ngokuphila bebulalana usize kungakanani ngenxa yemisebenzi bebanga khona ngale besemagodini bebanga yena phansi esebebhedini bayabulalana ngapha singaphokot 15 kuvekithiwo baqhumana ngamikhanda umuntu ofu aqhunyela yale ngendaba amagrathi emgodini. So abantu abeZimbabwe asizameni ukhipha lihulumende kusela ihulumende encindezeli ihulumende ngelamisebenzi.
Studio 7 yabingelela abasakazi nabalaleli bonke. Hhayi ngimzwile ubaba ethi yena usemidlands isangoma siyamtshela ukuthi ubukhosi buyeza emathebelelini. Hhayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashona lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi siphilisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubuqi ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi. Ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesindebeleni asikudingi maye busa lo president esihlanganisa lamashona. Hayi siyabonga asikufunda kubona lokho. Thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi. Asilandaba lokuthi lindebele liqalanga litonga linambiya lisuthu lixhosa kodwa kuphela maye ngwangapha kwakithi komthwakazi. Hayi siraiti sinjalo. Ngiyabonga
ngithathele liphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke intatheli zethu be-Studio 7 labalandeli abalaleli bonke abestudio 7 lama-citizens wonke abasapota ukubana elizweni lethube lenguquko. Ngokhulu kankunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke uNkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngephelufu ebusuku. UNkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silise usathane oselizweni lethu simnqobe. Ngathi uNkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omusha. Sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo. Sithi nxa sithandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asincede sinqobe usathane ophethe ilizwe lethu. Ngokhulu kankunzi ngiyabonga.
Happy New Year! Happy Christmas! Studio 7! Siyathaba kakhulu ngosithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 ke lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela ngathi selisikhalalelani ukusinikeza inews. Singogogo
elelo kustudio 7 linjani. Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Mgcinyelwe lina kubongeni lonke laphana datekisa kithi elithethe lindaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo. Libe lo mnyaka omuhle inkosi isigcinele lina. Ngiyabonga ngathanda ukuba
salibonani wasakazi labalandeli be-Studio 7. Angeke kuyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka-1 January okutsho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula. So ke siyazi udubo lwezikolo ukuthi ezikolo kuhamba njani. Besicela nje kuhulumende ukuthi eke nanzelele kakhulu mayelana ngeschool fees. Lapha ngigxile kakhulu ngeschool fees ngoba ischool fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abaseboarding, abantwana laba ishi umntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba le-report ethi khona ma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi 6900 okusho ukuthi vele siyi 7000. Kambe lake lakubona ngaphi khonoko ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku 4000 sisiya ku 7000? Lake lakubona ngaphi khonoko? Kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona baba kuma diaspora emazweni anjengo South Africa, Botswana basemazweni njengegama kuphela kodwa vele i 90% yabo laba bantu kabasebenzi. Asisebenzi kahle kahle nje ngisho njalo kodwa ma uhulumende eza khuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthini khonoko? Kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayi ezikolweni. Sicela nje ukuthi leli sikhulumele uhulumende ke inazelele into naleyo. Ayikho iloko zenifizi engakhuphuka isuka ku 4000 iyefika ku 7000. Kunjalo amateacher bayakhala ezikolweni. Angiboni ukuthi amateacher bona mabe khutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge 3000 same time. Angaze ngikuzwe lokho mina, angaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa ischool fees yakhuphuka ngabo 3000 kumbe ngabo 2000 something. Sicela uhulumende eyinazelele kakhulu into naleyo, eyehlise ischool fees. Kayehlise uhulumende ischool fees sibe phansi kakhulu. Abantwana nje bekwanisa ukuthi befunde ischool fees be affordable. Kwenza ukuthi noma ngubani noma ngubani bekwanisa ukuthi efundise umntwana. Siyacela kakhulu lokho.
Studio 7 linjani bazali bami? Ngiyalibingelela umsakathixo ndifisela inhlanhla kulo mnyaka esingene kuwomotho ukuthi uNkulunkulu ngayesiba lani izikhathi zonke. Okhuluma ngosibanda kwelekuzana lapha emnyango lobuhlungu kakhulu ihloko zami ngojobho sikhala lokho evalele ejele engelacala ontopo zakhe uyagula. Lokho kuzisa ubuhlungu shuwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uzezwanina imithandazo yethu ngezanu p f ngomuso kamnqangagwa ongahlambulukanga. But into ekhona uNkulunkulu akadakwa. UNkulunkulu likhona eliyisithutha elizabehlela. Bangabe baza kwenza konke kubafanele but ngomhla wokukhetha bazabona ukuthi bayizithutha. Asazi uNkulunkulu khona lo mbuso baba wenzayo. Hayi, uNkulunkulu uzobabona. Mina ngifisela impilo uNkulunkulu lapho ijobho esikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke. Lalo babemfakela amaphoyizini nabo ladala amakhensi emzimbeni kodwa ngithi uNkulunkulu ngayemhawukela ungasebenzi aphephe ezishisweni zabo zenzantu bezanupf. Yathi uNkulunkulu thina silamandla kodwa uNkulunkulu bangeke bemehluli imicabange bemicabangele phambili uNkulunkulu. UNkulunkulu akehlulwa lutho, ungakwenza konke kukufanele kodwa at the end sizazibona ubuwule ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga ngobuhlungu embuzo yakutho kusixa kuphela into engenzisa ubuhlungu kakhulu ngumbuso owenza abantu bezanupf. Hhayi, ngiyabonga sithokozayo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp ngu +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe ibhajethi. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Dan Moyo.
Umnotho wele America ukhangelelwe ukuthi uzo slower down ngo-2023 and kulezinto ezimbalwa engathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala, inflation. Inflation is very high and sibona i-Federal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise i-inflation ngoba inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke from ipetrol, ukudla, landlane and zonke lezi zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now i-federal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphule ama interest rates. So ama interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima ngoba ukukwelede emabhenki kuba nzima. So ama business amaningi azo slower down and sizobona i-unemployment rate iqala ukukhuphuka. Khona manje i-unemployment rate is around kubo 3.7%. Sibo sikhangela ukuthi next year ikhuphuke ku 4.6% abantu since abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa and then izowenza ukuthi intengo zehle, inflation la ibisisehla.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden yehluleko ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama-problem esilawo wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yi-COVID ngoba lokhu kule-supply chain problem esiyibonayo ne-China ngoba i-COVID e-China ilokhu i-problem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udiphenda kakhulu kuma-products avela e-China and so kunzima khona manje ukuthi i-China iproduce because of i-COVID elokhu ikhona e-China and njalo ngapha futhi sabona i-serious slowdown amabhizinisi amaningi lahleka ngoba nge-COVID sebehluleka uku-operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu i-GDP. I-GDP yiyo e-measure intuthuko yelizwe and i-GDP imeasure ama-activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni and sibonile ye ayihlile i-GDP yehlile kumakhota amabili engingathi awuqala amabili, i-first quarter le-second quarter, kodwa third quarter i-GDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo nge-COVID, supply chain nale mpi eyenzakalayo e-Russia khona manje izinto ezidestabilizer ama-economies wonke umhlaba jikelele. Sithina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba i-America ungakhangela idola khona manje lilokhu likhwela lisiya phezulu against amanye ama-currencies, kutshengisa ukuthi umkhonomo we-America uqinisa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Virginia ngapha kwelemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.